Inhlanganiso zababalisi eziphansi komanyano we-Federation of Zimbabwe Educators Union ezigoqela iZimta kanye ne-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, i-PTUZ, zithi ngamanga aluhlaza tshoko imibizo ethi sebevumelene lohulumende ngeholo labo. Inhlanganiso zababalisi lezi zithi ababalisi baqhubekela phambili ngenethelo labo lokukhalela umsebenzi kusukela kusasa. Umzweni wesihlalo weZimta ezansi emaNdebeleni, uMnumzana Akuneni Maphosa, uthi abazali akumelanga bazihluphe ngokuhambisa abantwana ezikolo.
Ngithanda ukuthi ngubeke kube sobala ukuthi industrial action strike sababalisi si-on mhlaka 8 njengokuplana kwaso, njengendlela esiyiplane ngaso. Okwakathesi esikubonayo emaphepheni akusiko, akusho lutho kithi. Ngithanda ukuthi ngicebise njalo abazali abalabantwana ikakhulu abaya ema-boarding schools ukuthi aba-exercise i-restraint bame, ngoba ukukhona ukuthi kwezinye indawo amagesi azabe ekhiwe, ababalisi bazabe bengekho, so ongakhangela abantwana ongaswelakala.
Abazali sebeveze imibono etshiyeneyo nenethelo eluthethwe ngababalisi elokukhalala umsebenzi. Omunye wabo uNkosazana Anele Mnyandu uthi ababalisi bekumele bakhulumisane lohulumende ngezikhathi kuvalwe izikolo ukuze izifundi zingaphazamiseki.
Siyakunanzelela ukuthi umqhatshi wabo akathembekanga, njalo isikhathi esiningi ubathembisa izinto angazenziyo. Kabakunanzeleli ukuthi baqakatheke kanganani phakathi kwesizwe lokuthi umsebenzi wabo uqakatheke kanganani, ukwenzela ukuthi ilungelo lomntwana elemfundo lihlale lihloniphekile. Ngoba yena uhulumende esilaye uvele esaziwa nje kanaleli muntu, kodwa ukuthi abantwana basetshenziswe njengesikhali, kasikhona esinye isikhali esingasetshenziswa hatshe sokuhlukuluza abantwana. Siyacela
umbono wakho. Usekelwe nguMnumzana Ngabuto Ndlovu, oyetheza uhulumende umlando ngokukhuphula iholo labodokotela kuphela, ethiya ezinye izisebenzi zizilengwexo zomlomo.
Ngesikhathi ngezelela amadokotela imali, ufuze ahle agezelele ama-departments wonke ekahulumende okubalisela wona iZimta yababalisi, bahle bathole imali yabo bonke ngokufanayo. Kuyifanele ukuthi amatisha athole imali yawo, sisa abanye sebetholile imali yabo labo kufuze bayithole. Akumelanga ukuthi size amatisha aze ahambe ku-strike ngoba kusibulalela imfundo yabantwana, kukanti thina ngapha njengabazali siyabe sibhadale imali ekwanileyo yabantwana ukuthi bayifunde.
UNkosazana Lungile Masuku uthi kuyadingeka ukuthi uholo lababalisi likhuphulwe ngoba sebele minyaka bethola imali efanayo. UNkosazana Masuku uthi abantwana bazalahlekelwa isikhathi sokufunda njengoba bebhekane le mihloliso etshiyeneyo okumele bayilobe kunyanga ezayo.
Siyabazwela sibili ngoba abanye bezisebenzi ezithwele nzima kuleli leZimbabwe, kodwa sithi sesikhangela futhi ngokucelela abantwana ukubana abantwana sokuzadala ukuthi bake bayamukuye ukufunda. Abanye bayabe khangelela ukuthi bazabhala ngoJuni, then kuzaba-affecta ezifundeni zabo ngoba isisebenzi esihlambileyo kudala ukuthi vele singasebenzi kuhle. Iphuza bona leyo i-pass rate ezikole eziningi ilokhu isehla yayiqansi.
Ukukhalala umsebenzi kwababalisi lokhu kuza ngemva kokuba omongi bekhalale umsebenzi bekhonona ngeholo. Uhulumende waqotha omongi abakhalala umsebenzi waphinda wabachatha. Lokhu kwabonakala njengendlela yokwethusela izisebenzi kahulumende ezingafuna ukukhalala umsebenzi. Iy'nhlanganiso ezithiyeneyo zababalisi zithi amalungu azo akumelanga esabe ngoba kunamagqwetha azabamela xa uhulumende engabaxotsha umsebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiyisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.